siyakwazi phela ukuthi lesibhedlela seTonkofu yiso esibekiweyo njenge singathi isolation be quarantine center ikhangele ama provinces omahlanu osingathi southern regions ikhangele amaShingo, Midlands, iMatabeleland South, iBulawayo leMatabeleland North. Uhulumende use take over ukulungiswa singathi ama renovations esibhedlela soneso ukuthi sibe African center ekwanileyo ele sito zonke, kodwa phela iTonkofu izabe iisolation center singathi ukutestwa kwe-COVID le COVID-19 igciwane leli kuyabe kusenzwa empilo. Singathi uhulumende kanye le-NAST i-National Institute of Science and Technology abe-genetic testing center sebe lesivumelwano sokuthi bazabe sebenzela empilo basenza ama-test onla thina ama-clinic ethu azabe isebenzi zama-clinic zizabe zihambe ezindlini lapho osokuthiwe kwathiwa kulo muntu ongani kaphathekanga kuhle bayethatha ama-samples omuntu lo kuhanjiswe empilo kuyotestwa ke andibana umuntu akhanjiswe ke eTonkofu xa kuthiwe utholakala naleli gciwane esiyaisolethwa ukuthi alatshwe azaphephe akwanise ukubuyela ehlangana lemuli yakhe.
Kuyini ongakutsho kuzulu wakoBulawayo?
Bantu bakithi isuku singathi ukuvalwa kwelizwe kuthiwa i-national lockdown nxa yomkhuhlane lo we-coronavirus solufikile, sikhuthaza ukuthi abantu bahlale ezindlini baphephe, bahlanje izandla ngesepa kanye lama-sanitizer, balayele izixwayiso zonke ezithe zabekwa nguhulumende kanye lezixwayiso esithe zazibeka thina njengodolobho labo. Sikhangelela ukuthi abantu bazohlala ezindlini kwamaviki amathathu kuze sibone ukuthi kumemetheka kwegciwane leli singakuvimba kanjani. Okambe siyakwazi ukuthi okwamanje abantu abaningabasebenzi bayazisebenzi kusebenzi ezandla, kodwa sikhangela ukuthi ukudinga imali kumpe singathi kudinga impilo ngamabhizimisi ethu angeke sikulinganise lempilakahle yabantu. So sikhangela ukuthi umuntu wonke ozalandela khona ukutsho uhulumende abambisane lamapholisa lamasosha azabe efakiwe ezitaladeni lapho ukuthi ancedise umkhankaso kahulumende ukuthi
njengomasipala kukhona eliza kwenza yini ukubona ukuthi abantu bayahlala ezindlini?
Angeke ngithi ikhansili ilungisele kangakanani ukuthi abantu bahlale ezindlini kumbe abantu balandele le mlayo efakwe nguhulumende. Ngaphela uzananzela ukuthi ukuhlala ezindlini lokungayi emsebenzini lokhu kukhangelwe ngabaphathi bemisebenzi yangkhona esingathi ama-employers esilungu, ngoba yibo phela kumele babone ukuthi abantu ngabaya emsebenzini babone ukuthi izisebenzi zabo zihlala ezindlini. Kukathi-ke abemjova abamisiweyo lokho sokuyinto ezingathi into enforcement uhulumende, njengoba phela unanzela ukuthi into leyo singumthetho kahulumende. So thina ezingathi ezincane eziphansi njengomasipala ayisesikhangela ukuthi uhulumende abe nguye o-enforcayo umthetho asowubekile, ayiseseyinto kakhansila, ayiseseyinto kazibani nozibani, isinto kahulumende siwumthetho. So umthetho umuntu wonke ekhangela ukuthi alandele izinqumo lomthetho obekwe nguhulumende.